lemuvi ngakavalwa yayikhampani enkulu iqhatshe isebenzi eziningi kakhulu. So ukuvula kwayo kulo ncedo oluthile ebantwini lakumabhizinesi siyananzelela abantu bakulomgango emathebheleleni. So kuzaba le ndlela ezilula zokuthi abafuyi benelise ukuthi bathengise inkomo zabo khona phana e-CSC, ngoba besinanzelela ukuthi kwesinye isikhathi abantu bebeswela inkonzo abazithengisele ngaphi, begcine sebethengisela nje abantu. Uthole umuntu lezimalini lapha le nkomo yakhona yihoye ikhangela ngamehlo, sokuphonga ukuchajwa nje izimali. So abantu bebethathela abantu izifuyo zabo kungela mali eyangapha bayinika abantu. Kodwa-ke esikuqathekisayo futhi ukuthi njengeizakhamizi ezithile ezalahlekelwa imisebenzi kumakhampani athiyeneyo kungenisa lanale-CSC, sikhangele ukuthi laba bantu baqhatshwe. Kodwa esikukhangele kakhulu esikunanzelela esifisa kwenzakale njengezakhamizi njalo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nxa kuqhatshwa sikhangele ukuthi abaqhatshi bakhangele eduze, baqhatshe abantu abasuka kulo mganga owakhona apha koBulawayo, lo mganga onalo angapha eMandebeleni, ngoba lokho kuyancedisa ukuthi le imisebenzi elula engadingi ukuthi umuntu awufundele. Sikhangele ukuthi kuthathwa abantu bala, le eminye efundelwayo iyabe ifuna omanager, ifuna ama-technicians athile, leyo iyabanjwa loba ngubani. Kungena kakhulu kuma-adverse abantu baziyo. Silethemba futhi ukuthi laba abayimanejayo baziyanika abantu iholo elilengqondo elizade lincedisa ukubana abantu baphile lezi muli zabo. Njalo siyananzela kwesikhathi kuba le ngozi yokuthi amakhampani alezi nsuku afuni ukuqhatha abantu ngendlela yezwa, aqhatha abantu labana umuntu obamba kwesikhathi angathiwa ama-contract workers, khona okwenza isisebenzi sisebenze nzima kodwa singelezi sakuthole ekugcineni kwempilo. Khangela ukuthi amakhampani le ngayivulwa ayithatha ama-workers bafake babe ku-permanent, ukwenzela ukuthi bangalahlekelwa bathole i-pension yabo, kuthi le iminyaka abayichithe besebenza labo nxa sebefike ngale ekugcineni kweminyaka yabo yokusebenza benelise ukuthi baphathiseke.
Kulawa amanye amakhampani asevuliwe koBulawayo bahola ngesikhathi esifaneleyo iholo elingabaphilisi. Kukanti lina njengenhlanganiso kukhona lapho elingenela khona yini ukuthi lani likhankase nikhuthaze abaqashi ukuthi benze?
Eqinisweni amakhampani angabeke avula nxa ekhona ngamakhampani amalutshana kakhulu lawa abe ngamakhampani amancane ukuthi lokuqhatha kwakhona nje kuqhatha abantu abalutshana kakhulu. Njalo uhlubo esibalala kulamakhampani amanye nala aqhathwa yikhona isikhuma ukuthi ukhanya ungathi amalungelo ezisebenza ahlonitshwa. Uzananzelela abantu bona ababaqhatha okugcweleyo, abanye uyathola lanxa kusokuthi uyabhadala kula la pay slip abantu baphonga ukuholiswa njengathi umuntu oyilusa inkomo emakhaya, khona okwasiyo into enhle. Le mali abayiholayo uthola ukuthi imali ephansi kangako ukuthi nxa sesikhuluma ngemali ufanele ihole umuntu ophansi yokuthi ayiphova datam line isikhuluma ngayo khathesi siyedlule i-200,000. Uthola abantu benkosi bazihoyela khona bama-30-40, yilo-ke uhlupho olukhona lolo esilalo. Kodwa eqinisweni singeke sathi ukuthi amakhampani aseke yatshengisa ukuthi athatha abantu abayanga. Kodwa-ke lathi njengenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions sibale kuqinisa ukuthi abantu labo kokuqala siyabagqugquzela babe ngamalunga e-union kuleyo sector. Phezu kwalokho futhi sibagqugquzela ukuthi kube kufonywe i-community, iwekas committee yophela emele abantu.